into eyenziwa ngulo hulumende okhona ongakwanzi ukuthi alungise inhlupho zabantu kodwa nofuthi ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanzi ukuthi bamele amalungelo abo bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kagudson bafike bakwathika khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgcibelo i-MDC kufuze idemonstrate ngemandi bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphandle nje lokhu kudla bakudla ngoba la ihulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu banga esizindangane sibengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha lomunye okuthiwa ngu-P P babadobha bajikela egangeni ebusuku so khona kuyitetshengisela ukuthi lohulumende okhona bafuna abantu bakhulume nenhlupho abalazo ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke ziqhubeke yena azekuzele sibona ku-deputy mayor lo ukambaram laye bamdobhile ekuhlangane kwami laye ubentshile ukuthi ngibuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandini ngoba ngemva kokwenza lokho kwasebenzeka lami ngasuka esizinda lapho engihlala khona endlini ngibale ngithithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazinis luma abantu ithidlela yona abantu so khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kula abanye abasitelayo ukuthi vele kunje sihlalela evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mhlangano eniyenzwa yarali kwathiwa kufuze babulale abantu bonke abasemathekeleni abahlupha especially koma yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igrawundi yaphela kanti khani sokulokhu grawundi number two
manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usuchathile kuhamba njani?
Ye vele ngicathile kangiko endlini ngoba endlini babuye busuku bebebiyaeeaismotalezisentina into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence i-military abasuke yararo babekuhamba bele mgobho le mali khanya futhi babethele izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar ilizweni lamali asilagesi akuze nje sikhuluma kulagesi amagesi asuka ngo-4 ephendwa ngo-11 but imali yokubhadala abantu abavulela abantu banayo ngoba futhi umbuso wabuqhuke ukuya phambili benikezela abantu besuke ukuthi bakhulume bavulele laba abazama ukuzamamele amalungelo abantu njengana lo udokotela odejiweyo ube ngomunye abakhalayo ukuthi okusuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 na uyitshintsha kumakethi emnyama isibe 1600 then ibona bakhola malini ayithingi lutho imali ekholwa ngabantu.